ikhathi yavumela ukuthi khona siregister sonke ku-ZEC. Kodwa-ke kube sukusenziwa ama-primary elections. Sabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary election uyahamba e-withdrawal. So waluza-ke ku-primary election. So kwakufanele ukuthi yena ahambe ayi-withdrawa ifomu yakhe lena ayifake ZEC. Yikho-ke kasakwenzanga lokho. Engasakwenzanga-ke iparty yethu i-leadership ihlale phansi. Yasimxotshe epartini, kaseyililunga lepharty. Noma esemile ngoba ngale wayerejiste ngelokuzeni ngepharty yethu. Kodwa kukhona ukuthi akaza awine. Iparty ayisoze imu-accepte njengomuntu ongaphansi kwepharty yakhe. Kodwa kusalayo ukuthi njengendlela mina engasebenza ngayo labantu, angaza kawine mina ngikhona.
Kodwa kabakho abamsekelayo abazayenza kwenzakale lokhu yani okwenzakala ukuze kunqobe umnumzana Raj Modi.
Abamsekelayo abepharty yethu kabakho, ngoba nxa bengabepharty yethu kufanele balandele ukuthi yona iparty ithini.
Kuyini okulethayo okutsha ebantwini be-Country Park?
Abantu bayatsho ukuthi bona i-MDC Alliance is the way to go. So abakukhangeleleyo ukuthi kulezinto ezazisalele endleleni abafuna ukuthi siziqedi. So yikho bethe hayi kuyena kuyeqedisa okwakusalele endleleni. For example, sile mgwaqo wazofanele ukuthi ugrede ufake ithara. Ngebhajethi yakho nayo yayisiyenziwe abakhona. Kodwa kwakathe sisokuthulisile. Naloku lafule okunye sasikuvumelene no-contractor ukuthi abantu bonke abafakelwe amanzi ezindlu. Sebebhadala befakele. Izakhamuzi zithi ukwenela ukuphuma kwami abazange babuye bakuthola lokho. Izinto ezazingele sizivumelene ukuthi kawufakelwe wonke muntu amanzi endlini. Abantu babe sebebhadala. Sebefakelwa amanzi. Kule mali eyayibuyile eyayikwana 6,000 houses. Okuthiwa kufanele ukuthi khona inikwe bona bala abantu abangelabo. Connectwa abantu abangu 6,000. Sasesithi ngcono bayishiyele izindlu zonke. Konke khonokho yezinto sezinyamalala ezingazakaliyo ukuthi sezingalungisiswa ngubani. So abazali abaningi sebebuyile bathi hayi kungcono ubuyele ngoba into wethu sicatha nxa sifika emahofisini sikhuluma ngakho. Bakhanya vele ngabantu abangasazi lutho nganazange vele beukhulunywe ngendaba yakho.
Sibonile njalo le bandla lezanu PF likhankasa ngempelansonto, njalo kubikwa kuthiwa ubeletha ukudla. Likubonile yini lokhu njalo kuyalikhathaza yini?
UKembomo wathi simzwile ukuthi ukhona sibili ubuyile e-Country Park. Kuhle ngokuzibonelela ukuthi bona njenge-government bayehluleka ngoba ukuthi azazozifika khona fana afike khona angikwazi ukuthi ufike njani ngenxa yokuthi i-project leyana engari kayisalani kudlela phase khona hayi i-project ye-government. Kodwa-ke thina hhayi asiyesabi zanupiyeni esikukhangeleyo ukuthi abantu bakobulawayo bayayazi into abayifunayo. Ukudla kwakhona basakunikwanga